thina besihambe silibandla leZimbabwe Christian Alliance kodwa sihlangene njalo lamanye amabandla esebenza labo ngaphansi kohlelo esithi lona ngamabandla ehlanganelana ngokuthula iChurch Convergence on Peace. Besikhangele sihambe sayenza sacubungula ukuthi kuyinokudingakalayo sinanzele lokho kuqala ukuthi kulezimuli ezilokhu zisamile zimelele ukuthi kukhitshwe izihlobo zabo ezilokhu zingaphansi khonaphana so bamile bahlezi khonaphana abayinkhaya ngakho badinga ukudla njalo sinanzelela ukuthi thina kulabo asebelahlekelwe yizihlobo kuyadingakala ukuthi kube lokudla ngkhaya njengoba kabe sokulomonakalo sinanzelela ukuthi labo abasile abaningi babo yibo adebelethi sinkwa ngekhaya kuthi ukuthi siyabona ukuthi kulodubo olukhona kakhulu njalo sinanzelela ethini ukuthi abaningi babantu abalaphana abantu abangaveli kule siyana isigaba abaningi bavela egokhwe abanye njalo bevela kwezinye izindawo zentabazwe kulabanye abavela kaChina esingathi sibala kubomtopho la kwezinye indawo ngakho kuyadingakala usizo lokuthi abantu bathwaleke umsebenzi uye khona ngale njalo kokugcina thina silabafundisi esithe njengoba sokube lomonakalo nje kungcono bekuye bezoncedisa ukuthi abantu bekwanise ukuhamba kulolu hambo olubuhlungu kangaka bethole lokusilisa ezingqondweni siyakwazi ukuthi umuntu nxa sokunje ingqondo yabo isisakazekile nokuthi abafundisi baduduze abantu ngakho lechuku labafundisi esizasebenza labo abazasabalala besiyancedana labantu labezindaweni ezehlukeneyo.
Izidumbu esezikhitshiwe kulumgodi sigcine ukuthiwa zingamashumi amabili lane zingaba sezisedlula khonapho yini sikhuluma nje ngokwazi kwena.
Hayi lathi besilokhu silalona leli nani singazi namhla ngokuphutsha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani ngoba sina besesisabalele sincedisana labanye ade sebethwala izidumbu bezisa ngekhaya. Simelele ukuzwa ama-report kulaba abakhona ngale ade bemile ngoba kule enye imayini enkulu ebigcwele amanzi ade lokhu ikhitshwa amanzi kusukela izulu ngakho asikwazi ukuhambe njani udubo ukuthi njalo kuye kwana lezulu so asikwazi sokusebenzeke kanjani.